kati sendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthwazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 5 kuNhlangula 2019 ngontungamile inkomo. Endabeni zekuseni namuhla. Ibandla leMDC lithi amapolisa ahamba engenela inkokheli yalo ezindlini eyibuzisisa ngomsebenzi wayo kuleli bandla. Inengi lithukuthele ngomthetho ophathelane lezisebenzi ozasayinwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa namuhla, oyenza kube licala ukuthi uZulu atshengisele esitaladeni kumbe ngokungayi emsebenzini ama-stay away. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leMDC lithi kulamapolisa ahamba engenela iziphathamandla zalo ezindlini ezibuzisisa konke okumayelana ngomsebenzi wazo kuleli bandla. Lokhu kuza ngemva kokubana iMDC yethule umbiko ichothoza ukunyakazela kwamapolisa esitaladeni kwamanye amadolobho kanye lamasotsha abikwa esehlala ematendeni emalokitshini. Leli bandla lithi lokhu ikwethusela uZulu njalo lithi kwenza ilizwe libe sesimeni isokubuswa libutho i-state of emergency. I-MDC ithi lokhu ikwephula isisekelo sombuso welizwe ngoba akuvunyelwa nanga edale lephalamende njalo akula lezi zatho ezaphiwayo nguhulumende. Ithi uZulu ulelungelo lokutshengisela nxa efuna okuyikho okucatshangelwa ukuthi kwesatshwa ngababusi. Isikhulumeli seMDC koBulawayo umnumzana Swithin Chirodza utshele osithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi laye ungomunye wabaqoqodelwe ngamapholisa izolo.
Uma ngikhuluma ngathi ekuseni kufika amapholisa endlini yami bembuza ukuthi kuthiwa yi-profile kuwena uku-position bani, abantu osebenza nabo ngobani ku-MDC. Then lala amapholisa azange nginjani ngikhulume lawo kuhle ngoba ngiyabatshela ukuthi no vele asisebenzi sonke. Ngayithi ngikhuluma labanye abebandla senze ukuthi no vele ilizwe lonke amapholisa ahambe enjani ngicela i-information ukuthi bebekwazi ngabantu be-MDC. So mbonani vele into abayenza ngamalungiselelo ukuthi behlasele ibandla.
Abafike endlini yakho baziqambile ukuthi ngamapholisa aluphi uhlobo?
Ngabe PC bathi bayenze profiling ukuthi bayathatha information yabantu bonke abakumzabalazo kuleso sigaba. Nawe yabazi dade ukuthi nxa ipolisa likhuluma ngaza kulithembe ngoba phela bayabezama ukuthi bethole lokhu abakuthola kuyo. So lawo umele unjani uhlakani fungabeinto abanjani ababeyakho.
Izizathu zokwenza lokhu uzikholiwe?
Hayi, anzange ngizikhole ngoba kusuke kwaba lo mbiko ovela eHarare laba abaphezu kwami ye-MDC besithi hayi lingani-ke amapholisa i-information ukuthi akukakhitshwa ngubaba uMafumi umbiko wokuthi amalungu e-MDC kamelanga anike amapholisa i-information, banikeze amapholisa anything emayelana ngephathi. And ngingananzelela ngoJanuwari bahlasele ibandla bebopha abantu be-MDC nami ngabotshwa ngidlale one month egami ngoJanuwari izizathu zamanga kuphela ngiyabona. So ngikhuluma vele ngile confidence ukuthi hayi lokhu abakulungiselela vele hayi ayisonto eliqinisa ngoba sebeke bakwenza khona ukuthi babopha abantu.
Kulokutshengisela yini okuqoqwayo ukumbe nje besaba umnyama ongalambisi?
Uyabona into eyenza amapholisa la especially laba abasebenza nsitha balakho ukuthi beqamba amanga kulokhu zen ku-social media kuma-WhatsApp beqamba amanga ukuthi kuthiwa kule strike kulandilandilani. Abantu bengathatheka ngithi sebegola bona labana abantu abanjani ababephuma ukuthi bezotshengisela, but nxa kusenzakala ukuthi kulombiko ovela ku-MDC kuyakhanya ngoba inkokheli zangkhona ziphuma egcekeni zikhuluma ukuthi sizakuba li-strike. Kodwa okwamanje vele akuzange kube le nkokheli ze-MDC eziphuma egcekeni zikhuluma ukuthi kuzawuba le-strike. Into le into vele ephekwa ku-social media abantu esingabaziyo. So mina ngicabangela ukuthi abantu laba ngabe bengamalunga ani e-security naleyo kahulumente ebisenza khonokho ukwenzela ukuthi bebe lezizathu eziqinileyo ukuthi behlasele ilunga amalunga e-MDC.
Umnumzana Switha Ntshirodza isikhulumeli se-MDC kobulawayo obexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Umphathi ntambo obona ngendaba eziphathelane lezisebenzi unkosikazi sekayinzenza uthi umthetho okhangelelwe ukusayinwa namuhla ngomongameli Emmerson Mnangagwa owe-Tripartite Negotiating Forum Bill uza kwenza kube licala ukutshengisela esitaladeni kumbe ngokungayi emsebenzini ama-stairway ngesiNgisi. Le yinto echiye abantu abanengi okugoqela abalwela amalungelo oluntu bethukuthele njalo bekhuza umhlola ngoba isisekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuthi uZulu ulelungelo lokutshengisela. UChris Gande weStudio 7 uxoxele lunga leMDC umnumzana Albert Mhlanga ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umthetho lo kawukawubunjwa ngoba bazama ukuthi bahlephune esathi kuvumelene ku-constitution bazame ukubeka amabala lalala kodwa kathesi baphakathi kokubuzisisa ebantwini esingathi i-consultation bagcwele nje ilizwe lonke bayabuzisisa kodwa angiboni ukuthi umthetho lo uzavunywa noma ngubani. Ngitho lasephalamenti kawusuzuvunywe ngoba uvele ukhona ovumela under ama-rights abantu ukuthi fale abantu babe le-right to demonstrate ngumthetho nje okhona i-Afrika yonke nje jikelele. Awungeke uphunge uba khona eZimbabwe kuphela ngoba lokho kungahle kutshengisa ukuthi sesibuswa ngontando kayiphikiswa. Yikho-ke nxa sesibuswa ngontando kayiphikiswa lathi sesizabona njengabantu beZimbabwe ukuthi sizenzani. Kawusoze uphumelele lowo mthetho sibili ngoba lathi siphakathi kwawo ubuzisisa abantu siba chasisela ngoba abantu abakwazisisa okuningi ngokomthetho kodwa umthetho bayazama sibili ukuthi ube khona kawukaphaki.
Kanti vele bona bengobani kade befuna ukuthi umthetho lo uphumelele?
Engikubonayo mina ngokwami njengoba ngike ngasebenza kuhulumeni isikhathi eside ayisibo abangeva kuhulumeni ngibona ngabe butho abangene ephathini yezano PF abangakazwisisisi nje ukuthi ilizwe libuswa njani. So laba madoda bona babona ngani khonokho abakusebenzisa kuma-barracks yikho abacabanga ukuthi ilizwe lingabuswa ngakho ngabakaqondisisi kuhle nje ukuthi kubuswa njani. Bajwayele ukuba intando kayiphikiswa khona kuma-barracks abo lokho kakusoze kuphumelele siyakwazi.
Manje nxa kuyikuthi kungaphumelela ubona ungani kungaphile kanjani abantu besehluleka ukuthi bazise uhulumende okusenhliziyweni zabo ngokutshengisela?
Kuzaba nzima kakhulu ukuthi kuqhutshekwe kusetshenzwa ngoba esingakwenza njengoba sitsho nje ukuthi siyabonisana njengabantu beZimbabwe esingakwenza nje ukuzihlalela ezindlini njengoba sihlale sibile kwesikhathi eside futhi emakhodi kungasetshenzwa emabhoda kungasetshenzwa labo la kumakhampani abona la ayigovernment kungabi lomsebenzi kuze kuvunyelwane ukuthi umthetho lowo kasivunyelwe ukukhuluma izikhalazo zethu ngoba siyakubona sibili bayawomisa amakhanda ukuthi bazimisele ukuthi umuntu ongena esitridini bayadubula ongani uyakhuluma ngakho noma nje ziqoxela bayabopha. So kuzafika isikhathi sokuthi sivumelane njengoba lathi nje ibandla lethu siqedile okwe-Congress yethu hhayi siyo bandla elukuthi lingaphongumiswa nje ngomlomo. Siyakwazi sikujwayele kukhona esizakwenza.
Kanti pho umthetho bawufunelani njengoba nanku sebevimbe abantu ukuthi batshengisele ngokugcwalisa amapholisa lamasotsha ezitaladini?
Umthetho bangaphonga ukuthi bayawufuna kodwa kamboni ukuthi umthetho bayawufuna. Bawufunela nje khona ukuthi amanye amazwe angababeki kuma-sanctions walabakhala ngawo angabancitshi izikweledi. Yikho nje bakwenza nje kube yize nje ukuthi umthetho bayawufuna kodwa bona ngokuya kwabo empilweni yabo kabasafuni imthetho sebefuna nje ukuthi bebe ngontando kayiphikiswa. benze abakwenzayo ngoba uyanazelela ukuthi bantshontshela abantu imali zabo ama-user babanika ama-RTGs besebesithi hhayi imali esibe layo kulikota ibe ningi kakhulu kodwa ukuthi ungababuza ukuthi ivele ngakhi kabalayo impendulo ngoba bayintshontshela abantu bekwazi ukuthi abantu abasoze ba-demonstrate kabasoze bayenze lutho ngoba bona babeka umbhobho phambili.
Umnumzana Albert Mhlanga ngowebandla le-MDC obekhuluma ecingweni lo Chris Kande we-Studio 7 ekobulawayo. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla ethula izindaba ebulenjini ezimlive ithi amapolisa akasavunyelwa ukuya kukhefu kumbe ukuya kumpentsheni kathesi ngoba uhulumende ebikwayilungiselela ukulwisana lozulu olakho ukutshengisela esitaladeni phezu kokubhidlika komnotho. Iphephandaba le-Chronicle lona lithi kulomunye owesifazana onakanelwa ukuthi ungunondindwa otholakale efile kwenye iloji kobulawayo. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Linjani lonke elisebenzela iStudio 7? Mina ngimusithole kobulawayo. Ezomnotho lokhe zisiba mbi. Lokhe ziyidlika sibili awukaze kube nje lokhe saphilayo elizweni leZimbabwe. Manje into esimangalisa kakhulu ukuthi songana kula government. Government has just lost touch with the reality. Akusaqedakala ukuthi babamba lapha bayekele lapha. Abakhulumi lutho, abenzi lutho, abantu sesiphila nje ngentando kaNkulunkulu ngoba izinto zonke ziyakhwela left, right and the center. Vele sesiphakathi kobunzima, sinjenje siyaphila amanzi load shedding, igesi load shedding, imali load shedding. Kati pho ilizwe eseliphila ngeload shedding kuyabe sokuthela. Liyabe selisesimene sinjani ngoba kathesi uma amanzi ikhansili icitsha amanzi kutsho ukuthi uma bevula laphana ingcekeza yonke iyakhukhulelwa ebantwini ukuthi benathe and thereafter there are no measures taken to prevent any diseases ezibuya thereafter. Kuthiwa abantu benathe nje like i-life is normal. Kathesi kuyaqhamuka izihudo abantu bayagula ngoba banatha amanzi alengcekeza. Ikhansili ayenzi lutho, igovernment ayenzi lutho, kanti pho sibe sesizibuza ukuthi sizaphephela ngaphi. Nxa besehluleka behluleke and then they must pave way for a party that can run this economy. We are just sick and tired ngento zezanless. Yabo.
Ndiyamthanda ulibongo babujonga kandemire ontungamile inkomo nabo bonke nje lonke elisebenza ku-Studio 7. Ndiyamthanda ubongo ngalesi sikhathi sentambama umsebenzi omkhulu eliwenzayo usethulela indaba ezibhadelane lelizwe lethu elilona elingamanga kuhle ngalesi sikhathi. Ngibonga kakhulu ukuthi qekani lo msebenzi siyalisekela. Elisekela sibili indlebe zethu zithiye ngakini ngaso sonke isikhathi ngoba yikho lapho esesithembele khona kwelethu ilizwe lapha akusama ngokuhle. Ngikangela emini lapha ngithi ngiyabhutabhuta ama-sale station ngidinge amafutha emota fulukubana amafutha sephakeme ngenye indlela engaqondanga njalo labanikazi bamagalaji sebevalile sesithi amafutha ayadengiswa kusasa abanye ngabathi sephelile. Ngizothi ngiyalalela umsakazi kahulumende ngizongani bathi amafutha lawo kayehle so mbona sokulodubo olukhulu usolungenile la amafutha la abesiwaswela sisenza ama queue sokuzaba waste ngoba laba abantu nxa zeqalisile ukubana kade sebethi bona sebevalile ipetroli khona nendaba yokuthi kuthiwe bayehlise intengo ininzi abasavuli amagaraji abo ngoba nxa bevula sebenza bhomba ukuthi itswati itswati abasasoze beyithengise ngentengo ephansi ipetroli ngoba izolo bengilalela uminista esithi gabala mandla njalo umthetho gabala mandla ukubana ucontrol ufaka ama-price control watsho njalo wathi iwonke olebhizinisi othengisa nge-US kuyikukhetha kwakhe ukuthi athengise nge-US ngoba yikho kungaphilisa ibhizinisi lakhe so mbona ingani lokho sokuyapha abantu igunya abaningi amayusa kawabatholi njalo ukuthiwe lithenge iyusa lelo nge-RTGS kumbe ngebhondi nothi alithengeki so abaningi sebethola igunya ukuthi uyabizela nje icimezile kulaba abantu abanjengathi esidubekayo silanjo mali asilanjo yusa but ukudla siyakufuna into eziningi siyazifuna ukuthi okwethu sokuphelile phela sisila lapha esigangeni esiyakhona ilizwe selisiphelele sisila lapha esigangeni lekhona
okwakuqala nje mina ngisahlukumezekile ngento eyenziwe ngabantu be-MDC okungangokuthi khona last year ngesikhathi sokuzayafika amavoti baba ku-alliance nezaphu okuyinto engingeke ngiyitsho mina ukuthi babekhulumisane bavumelana ukuthini and then bese bazwile ukuthi khona umongameli wezaphu ubaba uDumiso Dabengwe ushonile bakhetha ukungamhloniphi okuyikho mina okungitshengisa ukuthi kona kutho ukuthi thina ezabantu besintwini abantu basemathebeleleni asihlonitshwe how can wenze irali ujabule celebrate whilst umuntu omdala ongangubaba uDumiso Dabengwe sedlikadlulile emhlabeni uyabona ukuthi khona they are celebrating ukuthi khona vele akulokuthi kumbe let's say abantu basemathebeleleni bangaba sembusweni uyabona bangaba zinkokheli meaning ukuthi bangaba ngo-president bona bebe ngama-deputy president yikho ngihlala ngithi mina le nto yokuthi abantu besintwini bezibandakanye ngezinto zasesishoneni baphume abantu bakithi uyabona khangela kathesi ku-leadership top 5 elokuze ne-MDC munye umuntu wesintwini konkana kube kumele nje ubaba uWelshman Ncube azibonele nje ukuthi khona vele aso muntu yabona munye njalo yena uphethe isikhundla sokuba ngu-deputy president number 3 ongangokuthi kona nxa kuyukuthi kungenzakali uChamisa adlule emhlabeni ubhithi laye nguyo sezangena bese kusiza lwana ongumama luyana and then bese uthi yena uLokhuzeni ubaba uWelshman Ncube usazowuhlala vele kunumber 3 kuya kuyihle until uyabona
laboke be kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge-WhatsApp. Lawa uyenelisa ukusithumela wakho umbiko umlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwi ngamafitshane. Kulabantu abedlula inkulungwane ezintathu asebehlaselwe ngomkhuhlane we-Ebola kwele DRC njalo phakathi kwabantu laba sokufe abayinkulungwane eyodwa elamakhulu amathathu. Abakhokhela ukutshengisela kwenkulungwane lenkulungwane zabantu kule Sudani sebale ukwamukela uhlelo lwebutho olokuthi kumele kuqhutshwe ukhetho olutsha phakathi kwenyanga ezisishiyagalombili ezilandelayo. Uhulumende weMelika sethule umthetho omutsha obamba abantu abadinga amavisa okuya kulelo lizwe ngamandla ukuthi bamvezele konke abakuloba enkundleni zokuxhumana ezigoqela iTwitter, iFacebook, iInstagram lezinye eminyakeni emihlanu edluleyo. Uhulumende kamongameli Donald Trump uthi le indlela yakhe yokuqinisa imithetho ephathelane lokungena kwabantu eMelika. Umthetho lo uphatha abantu bamazwe wonke jikelele okugoqela eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixhume umgcinisihlalo weMDCT eMelika, umnumzana Dan Moyo.
I think kulamagatsha amaningi azokulwisa lokhu enkantolo ngoba I think invasion of e-privacy kusho ukuthi abantu sekumele bavethwe ukuthi bakhuluma kanjani ku-social media, kubo-Facebook labo-Twitter. I think ku-violate i-constitution de. Ngingazi njalo ngoba ma ungakabi i-citizen yala noma isivakatshi sala ukuthi constitution ithini, but ngokwazi kwami noma uyisivakashi uza ngevisa i-constitution iyakuprotekta. So mina ukubona kwami ngibona ungathi kulama ama-civic organization afana labo USCLA azokulwisa lokhu kakhulu ngoba ngoba kwa-unconstitutional, ngoba ku-invade i-privacy yabantu, ngoba abantu abasakwazi ukukhululeka ku-Facebook naku-Twitter besesaba khona lokhu ukuthi bazoncitshwa ama-visa, ngoba kusho ukuthi umuntu o-criticize u-Trump ke oke wa-criticize u-Trump eminyakeni edlulileyo emhlanu le kasakwanisi bangamncitsha i-visa based on that, and I think ukuthi lokho kuviolata i-free speech.
Kodwa alubana bethe bakuphatha ngendlela okhuluma ngayo bathi nxa wake wachothoza umongameli weMelika awusayiphiwa i-visa, kuyabe kungayisikho kuphatha umthetho ngendlela engayisiyo na?
Akakhulu, I think yikho abakubiza i-abuse ye-office ke lokho, ngoba maso kuthiwa upresident akusemele angachothozwe abantu sebezojeziswa ngokuthi bachothoze upresident eminyakeni edlulileyo besebencitshwa amavisa. I think iku-abuse i-office. That's why ngisho ngithi ngokubona kwami ama-civic organizations amaningi, ama-civil rights organizations azowulwa lo mthetho omusha lo ukuthi ungaphumeleli. Siyazi ukuthi uTrump wenzela ama-elections abuyayo eminyakeni ozayo ngo-2020, ngoba siyazi ukuthi ikampeni yakhe ka-2016 yayiqine kakhulu endabeni ze-immigration, lokuthi uzozama ngayo yonke indlela ukuthi avimbele abantu abaningi ababuya ngaphandle ukuthi bangene elizweni leli. So siyakubona ke lokhu ukuthi really ukwenzela ibase yakhe ukuthi izithembiso zakhe azenzayo, lokhu esaqhubeka ngazo eqinisela phambili ngazo izithembiso azenzayo ukuthi bamvotele futhi eminyakeni ozayo kukhetho oluzayo.
Kodwa bona abakahulumende kaTrump bengazivikela ngokuthi le indlela yokwenqabela izigelekeqe ukuza eMelika, awukuboni kungumqondo lakho lokho?
Well, bekuvela ukhona umthetho onjalo obubhekane labantu abazakala beke bavakashela emazweni azwayo ukuthi alobutororo obuthize obenzakalayo, bekuvele kuyinto ebi require ukutholela ivisa, ngoba uma ukhangela i-application yakho niyasho ukuthi wavakashela yini ilizwe elithize lelithize, and then uma ukuthi uthe uyasho ukuthi uke waya kulawo mazwe, then bese bedimanda-ke enye information yokuthi uvakashele lapho for ini, ubusuyodinga lapho. So into ebikhona kodwa le ukuthi sokuyi-blanket lokhuzana manje sibala wonke umuntu o-aplayela ivisa ukuthi sokumele adlule lapho aveze ama-akhawunti akhe we-social media, I think sokuyikuphusha ngamandla okuncindezela abantu.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcinisihlalo webandla le-MDCT khonapha eMelika.
She's telling me she's leaving in the morning. His grandma's telling me I'm gone. She's telling me she's leaving in the morning. I got nanda bogo dimindagi samtam. Utik nekwes nenge nga sisa.
Sizke ijayelidala ihamba lo X-Mile uhlabela ke kamnandi lapho uthi ithi ihamba ekuseni uthi usayithanda intombi uthole ipakishile ngenye imini kutshela ukuthi ekusasa ngiyashaya phansi uthi kanti kwenze njani ithi isokwanele ngiyashaya phansi kusasa. Yoke indaba ekhulunywa ngumsizi K kulingoma esigqibela ke uhlelo lwethu lwezindaba zekuseni. Ukusiphetha ke sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla leMDC lethi kulamapholisa ahamba engenela inkokheli yalo ezindlini eyibuzisisa ngomsebenzi wayo kuleli bandla. Iningi lithukuthele ngomthetho ophathelane lezi sebenzi ozasayinwa namuhla ngumongameli Emmerson Mnangagwa oyenza kube licala ukuthi uZulu atshengisele esitaladeni kumbe ngokungayi emsebenzini ama-stairway. Kwaneleke likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven. Olivalelisayo kwamanje ngontungameli Nkomo ngithi asibeni sonke ninjalo kusasa kweze kuseni ngo-half past six. Litshone kuhle.